bekuculwa lemigido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano emele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Ranking on the spiritual spirit, the new disposition has initiated the process of celebrating our efforts as icons and heroes. It is imperative that we recognize the deep and revolutionary effort championed by our founding
father. Uhulumende uphumele isinqumo sokuthi uSithole aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayele mbono eyayehlukile lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kugcizelele ilunga le-ZANU PF Central Committee obesembuthweni lo umnumzana Shinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Paro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Ngiyaphilile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi izwe lalwelwa nguhulumende bebamnyanya ubaba but babonile ukuthi laba kwenzangamurecognize iqhawe
kodwa ingcitshi kwezombuthazo umnumzana Thembisani Ntungakwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU PF ikhethe ukuhlonipha uSithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abesigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindaweni bengaba ngabantu abangabona u-idinzi womuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba umpresidenti weZANU bona umongameli okhona kathesi bengakazi ngamafitshane ngatho njalo.
Imbali kaSithole nje injani nxa siqhakela umongameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakalayo?
Imbali kaSithole ngamafitshane esithi ngama-nationalist. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yade ifonywa ngo-1960 oSithole babekhona kwaba lezapho oSithole babekhona. Kwathi sokufonywa ke iZANU uSithole nguye waba ngupresidenti wokuqala weZANU.
Umkhosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagoqela abanye abantu abaphikisayo abezokholo abemuli nabangane. uSithole owaba umkhokheli webandla leZANU PF wokuqala lapho libunga ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithiswa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi sinqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZANU Ndonga, iningi labo ababedabuka emnqangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole ubuse, uRevend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye umnumzana Robert Mugabe okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiya phephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania naseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho esiqhawe lesizwe okumangalisa abaningi. Incwethi ezisukulayo zombuthazo zisithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu basesipinge njengoba ukhetho lwalo nyaka solusondele. Nimele iSithole 7 ngiseFreedom Farm eChipinge, nginomlondolozi Ndlovu.